Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe eWeteleni yeHoliday Inn eHarare, oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association, ZELA, besebenzisana labe-European Partnership for Responsible Minerals, EPRAM, wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide, unkosikazi Joyce Nkomo, utshelele umhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu, ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu, yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane, ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka ireport yami emapholiseni, umbone sihamba ngaphandle, ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta, ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku, labona laba abantu abaphumisizibathembe ukuthi bareportiwe sebejika futhi babe njalo, banxabe kuye ebusuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza, nizokusiphathe kabuhlungu, ngoba vele kuningi kusenzakala, okunye asisakureporti ngoba subona kufana yinto esihlangana laso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu, akutsho Mgceke umongameli, ukuba ilizwe selibhekane lenkinga, akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelile isizwe sesiphelile, kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokutshiyana ngokutshiyana. Siyekhuluma from kusobhuku, ukhulunywe from uchief, ukhulume from uMP kanye lama-locals, ukuthi khona khona into le kayitshintshwa, ukuthi bakunanzelela ukuthi lo sokuqedaqeda isizwe. Njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi as long as nxa kuyukuthi abakunanzelelanga, i-target yethu neyethu esifile ngeke siyibambe. Sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi kuye kukhuthazwa abantu ukuthi into le ingasayi phambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane, unkosikazi Maria Maphosa, othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyefuna ukusibona kungani yagagasa lokhu senzi itrauma, ngizobuhlungu ngento esiyibonayo, esiyibona day in day out. And abantu bakhona kababotshwa, bazi babotshwa, bakhona babotshwe bakhuphisiwe, bazi babotshwe. Even khona laba abamabemba sihlala sibabophisa nanhlala siyamangala sengaze ngadeda.
Umeli weHighfields East edale lePhalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba, umnumzana Eric Murai, uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from His Excellency, stop with the issue to do with the merchant would be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe, angathi makuphele lokho, lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwo ngumongameli ukumisa lokhu kuganga, lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende, umnumzana Rangarirai Godwin Mazo, uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemthetho nxa sikhangela lolu daba, ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini, bese kusiba labantu abathi konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemoto. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimnini walowo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.